umkhuhlane bayazama kakhulu ukuthi bawufake endaweni eziningi noma ngitshela la kumabona kude bezama ukuthi bakhumbuze abantu ukuthi kulo mkhuhlane ofana nalowo. Kodwa eqinisweni engikubonileyo abantu abaningi ngapha bayahamba nje ngokufanayo, angiboni itshintsho olukhona nxa sikhangela endleleni endaweni zokuhamba, ngoba abantu basazihambela ngendlela efanayo. Lama measures awekho ama-measures engiwabona phakathi kwelizwe senziwa adengisela kakhulu ukuthi kulento enjalo eyenzakalayo. Engikubonileyo nje emalangeni edluleyo ukuthi abantu abangenayo abavela phandle kwelizwe yibo nje abantu abathi ngokufika kwakho ikakhulukazi abantu laba bebevela emazweni afana nakwe-China noma mhlawumbe ngithi ku-Asia Pacific, yilapho okufika khona ukuthi baba nezinto abazenziwayo noma bayaspreya konkwala just ukuthi babeziqinisa ukuthi akekho ozangena mhlawumbe abe lo mthelelo ozabe khona noma abe le gciwane angalileta phakathi kwelizwe.
Manje abasuka emazweni besiya ekhaya, usuke wezwa yini ukuthi bona uhambo lwabo lubanjani?
Abasuka ngapha bese emakhaya angikakezwa. Ngithemba ukuthi umuntu ongathi usanda kuvela ekhaya kwakathesi, ngithemba uzayikhathi khonapho.
Okay.
Abasuka emazweni engikuzileyo noma engathi esikubonayo akuboni kufana, ngibona ngathi umehluko kakhulu. Abantu ababevelela endaweni yaseChina yilapho ngathi kuba lokukhangelwa kakhulu ukuthi ngabantu abanjani noma mhlawumbe kukhona yini ongabe phatheke ngalesi sifo. Kodwa-ke abanye abavelela ngapha kuma-European region besiya ekhaya ikakhulukazi endaweni yakithi kwele Africa, akula kuningi engikubonileyo kusenziwa noma ngingathi imicingile eminingi isenziwa, ngoba ngiyabona nje abantu ezivumela endizemtshineni ezifana labo-OR Tambo ezifana labo-Joshua Mqabuko bephuma bezingenela nje ekhaya kungelahluko.
Kodwa wena ubona njani nxa umkhuhlane lo ungaqhamuka elizweni leZimbabwe?
Kungumthandazo wethu omkhulu kakhulu lo wabugande ukuthi umkhuhlane lo ungafinyelela elizweni lakithi. Kuyukathesi nje singakaze sibale nje indaba yalo umkhuhlane we-corona esikhangelane lawo. Ilizwe lakithi lisasele ngqinamba yezinto eziningi esikhangelane lazo ezisehlulayo ukuthi size laphe. Imikhuhlane yethu ekhona nje phakathi kwelizwe kusasehlula ngenxa yokuthi isimo sezempilakahle asimanga kuhle. So nxa singafika laphana kwelakithi ngibone ngathi akufanelanga abantu sitshayenje asifihle umphini. Asikhulume iqiniso ukuthi ilizwe leZimbabwe lisebunzimeni obukhulu kakhulu.